udaba lokuthatha ama-passport nxa uhlala ngapha eMelika, kuyabe kufuna ukuthi umuntu aye khona e-embassy. Bayafika bekunika-ke amaphepha ukuthi ufile ini, then bebe sebekuthatha ama-fingerprint, ufile wonke ama-form badinge ubusubhadala-ke. I-process yakhona babhadalisa $30 ingazikhathesi kumbe nxa seyakhwela. So nxa usufikile ngale ekhaya usufika khona e-passport office. Indaba manje ikhonapho udubo lakhona, ngoba uyathola ukuthi kule line ephuma phandle akukhanyi ukuthi line yakhona ihamba njani. Line yakhona kayihambi isikhathi esikhathi. Abanye nxa besazi abantu, hhayi badlula nje bayengena phakathi badlulisela amaphepha baphume. So mina ngathi sifike khona ngale, hhayi salinda sengibizana phandle saze sayangena phakathi. So sesezingenile-ke phakathi bakhangela amaphepha ami, bangibuza ukuthi ngihlala ngaphi, ngabatshela. Kwathi ukusuka lapho kwathiwa kumele ngiyebhadala $300. I-$300 leyo bathatha iviki ukuthi bangilungisele i-passport yakho yokuthi bayithumele eHarare bayayilungisa sebeyiletha-ke. Kodwa-ke khonapho bathi bengakathatha amaphephane bathi kumele ngiye ku-DHL ngiyothenga i-envelope e-$5 kwenzeka ukuthi khona bezafaka amaphepha amphakathi bese sebewathumeza. Ngahamba i-DHL sengathenga i-envelope bengabuyela futhi e-passport office sengabaqhubela bathatha i-envelope bathatha lamaphephane badinda konke banginika i-receipt yami yokuthi ngibhadele $300 ukuthi i-passport yami ibisilungile ngeviki. Iviki yedlula. Lakho futhi isizathu sokuthi ngiyekhaya ngangisiyabe kumama. So umsebenzi kamama wathiuphelile iviki yedlula. Sengisithi hhayi njengoba iviki siyedlule akuthi-ke ngiyekhangela ngale passport office ngiyobona ukuthi i-passport yami siphenduyile yini. Ngahamba-ke e-passport office ngathi ngifika khona ngale bangitshela ukuthi khona kule problem lamaphephana. Ngiphenduke futhi after amalanga amathathu. Hayi lami ngithembe-ke ngibuyele ngekhaya.
Kodwa bekuphatha kuhle khona lapho?
Babekhuluma lawe kuhle sibili, bengakukhathazi. Angithi lami ngangithembile ukuthi hayi bazangilungisela njengoba ngibhadala imali yami $300. Amalanga amathathu yedlula ngabela futhi ukuyabuza ukuthi i-passport yami siphendukile yini. Bathi hayi i-passport yakho ayihaphenduki. Buya futhi after 4 days. Nganginamaviki amathathu ukuthi ngibe ngiseZimbabwe. So iviki yesibili yedlula i-passport lokhu ingakafiki. Kwasekufika iviki yesithathu, hayi lamuvalo lapho lungiphethe ngoba ngase ngisithi abantu laba kusho ukuthi abasoze bangilungisele ngesikhathi njengoba bethembisile. Third week ngabuyela khona ngale udubo lasezokuqala-ke khonapho. Bahle baqalisa ukungiphatha kuze ngathi ngifika sengibuza ukuthi i-passport yami bhadele imali engaka sokuthi la maviki amabili angayitholi uhamba njani. So mama wakhona wena engangikhuluma laye wahle waqala ukungiphethela kubi esengibuza umbuzo ukuthi kade vele wona wenza eMelika uhlalele isikhathi sonke esithi singaka. Lami kwangimangalisa ukuthi kade usingibuza imbuzo yonke leyo. Angithi amafomu ngibhalile konke ngafila konke, i-problem sokuyikwini angazathi ukuthi i-problem ikwini. Athi ya ubuye kusasa ngayi-passport yakusathi yasifikile. Ngabuyela futhi ngelanga elilandelayo ngathi ngifika passport yami yayingekho. Ngaze ngayacela-ke esinye isihlobo sami ukuthi sihambe sonke buza khona ngalo ukuthi kade ukuhamba njani ngoba amalanga amaye samalutshwana ukuthi ngiphendule ngapha e-America.
Bengatsho ukuthi inkinga yini?
Babengatsho ukuthi inkinga yini. Babengatshile. Kodwa-ke mina khonapho ngase ngiphethe luvalo ngoba ngase sesaba ukuthi i-passport yami ngangingaphumanga i-pharmacy-zanjiya. Itikiti lami-ke nxa ngingasagadanga kwakuzatsho ukuthi sokumele ngithenge elinye itikiti elokuphenduka ngapha. So ngibuyele-ke lesihlobo sami ukuthi siyebuzisisa ukuthi kade kuhamba njani. Umsindo wahle waqala-ke khonapho. Mina wahle awatshela ukuthi ngibhadale imali engaka i-passport yami ngiyafuna ngoba sengisayelwe ngamalanga amathathu ukuthi ngibuyele. Mama wakhona wazama ukuthi ake angivaleli ngase ngisithi ngicela ukubona umanager supervisor. Ungangibona supervisor? Yes. Ungangibona supervisor use ofisini engahle sihambe kumaqhuzu wakhona lo-ke singihlale phansi ngitshele ukuthi mina ngivelapha ekhaya kuzobeka umama lo kuzoze ngasepassport yami. Ngibhadeke imali yami $300. Ngingithembisile ukuthi ngeviki eyodwa ipassport yami iyabe silungile. Kodwa amaviki amabili asedlule, khathesi sakusazwakala ukuthi amaphepha amangaphi. So supervisor lo-ke wasekhaya mana ngikhangile. Usupervisor lo aphenduke futhi wafisela ukuthi amaphepha akho azange afike kuhle. Azange alindele konke lokho. So azange wafike kuhle angathi ale 10 nje ngilungisa. Wasesihayi sasaza sadinga then sesingathola sizalungisa siwathumele futhi eHarare. Okwaze kwanginceda ukuthi isihlobo sami singalise ngangihambe laso e-ofisini yama-passport. Washo wathi yena uyagada ntambama sangathina uyiHarare. So nxa kuyukuthi abantu laba abe-passport office bathumela amaphepha ami ngo-DHL if yasasekuseni layo uzafika ema-ofisini abe-Harare ngo-8 ekuseni ashazame ukuthi alungise. So wafika khona ngale Harare singabadinga amaphepha waswela. So khathesi sengizayele i-2 days.
Asebonakala eHarare khona
ngayo? Asebonakala eseseHarare. Ukuthi abonakale njani awazi.
Kodwa lokho kwenzakala koBulawayo?
Khanya ngani eHarare, hayi, akwenzakali kangako. Kodwa-ke koBulawayo ngiyafisa sibili ukuthi abakhulu bakhangelisise i-process yakhona. Nxa abantu bazabhadala izimali, ungakhanyi ukuthi imali sibhadele i-process yakhona doesn't go through. Kutho ukuthi vele nomanager wakhona is involved in that process.
Ikustomer service yalaphana vele okhanya ngani yayikho. Nxa uqathanisa, nxa ulungisa amaphepha lapha eMelika, ubona kulomehluko.
Ya, kulomehluko. Kulomehluko omkhulu sibili lapha eMelika vele awuhlupheki. Uyahambe thatha imfanekiso yakho, thatha amafomu ufile, uhambe e-post office. Bakhangele wonke umuntu ufile kuhle bakudingele. Ubhadale, phenduke i-passport yakho through the mail.